So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chana njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Uyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapolisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenzwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abenzeki ukuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Okwakhathesi samile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday, leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapolisa lamhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapolisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule. Kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter, amapolisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560. Amapolisa ithi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki ama-mask iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lehlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force umnumzana efidlela Ncube.
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Yababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona ukuthi abantu labo babeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana njengalokho umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga kuyili lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabaningi lokuyana ongaze kudinga ukuthi kwethuse okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi bazi babotshwe ngoba iCOVID-19 ngeke iluyiswe ngamapolisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana le ndlela ze-science zanamhlanje, hayi amapolisa lamasotsha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lokho?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwi social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolisa, sebese ema police station ngokuba nga kungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke singakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhabishi, abathengisa lokho esithi ama small businesses bamele bavulwe, kungavulwa okay kuphela, kungavulwa pick and pay, kodwa kuvulwe lalama amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irent, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Le msebenzi leminye engeke ilethe ukuthelelana dayivulwe abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube lilunga lelihlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhithwa edale lephalamende lakumakhansili zithole ukumelwa edaleleli. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC alayenza inkokheli ye-MDC Thinya kenye kushiye indawo eziningi zingaselabameli, kuthi idolobho leHarare selibe labomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye ule ngxabangxoza. Abe ERC bathi ungabi labameli kuchiya uzulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxoshwa abameli laba kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi kokumelana le-COVID-19. Obona ngokukhanyiswa komsebenzi enhlanganisweni le, umnumzana Solomon Bobhosibunu uyachazisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic. It is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, you have set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho ke kulohlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izwekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe umkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, umnumzana David Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Sina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla sezeki uMnumzana Qhubani Moyo uthi izeki ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izeki isebenza ngaphansi kwemthetho welizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuzeke ukuthi yenziwe ilabantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezeki ukufuze bangene besiya khuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwe njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Wathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wathi layidale lephalamende kunyanga epheleyo ukuba uhulumende uzalandela izikonzo ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kazisela abameli edale lephalamende ngemva kokuxoshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kayisiyo ele mvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya kansili lokuba uNelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu wahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli ibehlisa sala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa uhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana lobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gciwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo lalabo abalabameli edayele ephalamende. Bathi abezeki bacatha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edala lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetrol le-diesel kusukela namhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. I-diesel isizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe yi-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngelemelika ibe yi-$1.28. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Athethi ama-businesses kawala mali, abantu makhaza kabala mali. Angiboni ukuthi kungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, kunama-folks amaningi awezisa abanguthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business baye bengelandlela yokuthi barikhaze izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators banama-generator ngoba amandla kagesi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengaba balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangikhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo esiwukhangeleleyo ukuthi inyanga le ingakapheli kumbe nge enyakezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kweze intengo, for instance
amafutha la njalo lentengo ingakhuphuki.
Uhulumeni aqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku petrol le diesel, engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi petrol le diesel. Yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi ningi ekhona ku petrol le diesel lamafutha lawa awuhambisi. So imithelo le ingakhithwa uze ukuthi intengo istabilize mbita. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali, so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo, kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.
UMnumzana Mazimba Kutera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elifitina umbozo wakule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana lokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lalifitina umbozo lisithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kudalele Congress kule Melika abafisa ukuba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancintise ukhetho ngoba kuthiwa wathuthuzela udlakela. Le ncwadi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sisisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idala lesenethi kalisuze lijezise uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho kuthiwa yi-impeachment. Umthetho ndaba owe-International Criminal Court usuthole uMnumzana Dominic Ongwen owayikhokela ibutho le-Lord Resistant Army elamacala edlula amajumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welemelika ongowesifazane wokuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyawujabulela okwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe, abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabo elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe, ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezichineyo emphakathini?
Ukugcotshwa kuka Kamala Harris esiba umsekeli kaMongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kuka Kamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, bawasebenzele iphupho ukuba afezeke. Amantombazana kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Deda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthetha uthi abadlali kanye lamaqemba wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqemba okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi laseAfrica, njengoba kweZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Tiri kubatsika watambi, siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali ukuba banakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeLeague kweZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019, njalo iqembu leFC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyakenye ukuba imidlalo yalo nyaka yeLeague kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane weCOVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uDeda uthi kungcono ukuba amaqembu kweZimbabwe asisele amaqembu akwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno itakuti.
Ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana eyokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono uba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bathone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswa nguDeda uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Indoro kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Hello, what's up Friday? Lamhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Untungameli Ngomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Joel Zima, Yimokis.
The
sesiside isikhathi iqembu leMokis Connection lithuli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibithwasile inyanga nango umkhokheli weqembu uMokincube
uma uyindoda uyabuplana kuyaba masiko ukuthi usuphumile kumusic khona esinye isikhalanga kumbe isindebele bazasiza ukuthi o awungabonani lumaka lingaphasini obesilele lobekhumbula kuthi kuthi ungabona indoda ikhangele phansi iyabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu ma bebona usungekho kumusic babecabanga ukuthi sewile kumbe usebroke kanti hhayi uyabe saplana
idlalade leli lilengoma esiyisikhombisa ezibalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami kumona COVID-19 kanye lethi mama wami
Bato kuvaliwe madoda esemabhoda nasesikolweni emadoda abantwana basakwazi ukwenza ukuthatha nabo madoda uyizandane abatshebi anodinga ulwazi fana kamdala yeyi ndoda kwaba nzima enyamendlovu phase Red Bank lalela usuthi nomfalokazi besemhlanganweni awubaba yathi sengiyakhayela wonke umuntu lapha ule corona mina yimi ngedekela corona bengicela ukuthi yethathe corona yami ekhaya ngale ugogo ezama ukuthi imaski madoda
abangathanda ukuthenga idlalade Ncube balithola njani
ezama inombolo yena imokithi ngokwakhe isezimbabwe nenombolo angazi bafaka amali okuze nyawo 0774415886 ekugcineni so izinamba zami ezimbabwe ezomfana umfana wami udinga ulwazi Ncube onguyokuculayo lapha bebabili u-0778131 9430
yiwampi amazwi ongawatshila abalandeli
ngabasixhase bengathengi emaseleni laba ngabatshontshi umusic wethu thina siyaba sisebenze nzima labafana kolapha ama-members siyatraina siyazi ukuthi sithathe eside yenzani ikompoza siyerekhoda izitudio zethu zikhathana siyerekhoda kuyimali sibe sesenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli mali ngaba lisincedisa ngakhona lokho
uphuma ke enkundleni uMokis Ncube leqembu lakhe leMokis Connection ngale
uyabona ufika kumafa kulesikolo lapha namaqonda nalo umuzi kase bufunani madodzi isikolo sona lesana kulesandla esikhulu uba kubuthi ukuthi abantwana bafunde emadodzi wacha njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nansiyana isibhedlela ebese sileminyaka eminingi kakhulu madoda sonke sihle sibhala sesiqalisile bakithi ukuphakama sosemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho ubabukhulu ukubalisa yikuthanda abantu ungazuwehlewe phansi kogwamagwama bazokutshela
singekehlukani ngesikhangele inhloko zendaba Amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje ukukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Alibonga